Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 4 ngihlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Madzogere lo Last Mayinga Hama kade bebalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjikweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yama-diamonds sizoba umdabe esithi yena salahlekela i-15 billion dollars. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakasitsheli.
Umbiko manyani wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC onquma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube lokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Madzogere owayengukansila lo Last Mayinga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeChikurubhi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Magarawu, Susan Gwawunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula ufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mudetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Njengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayinga Hama loDungamirai Madzogere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engweye MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba I Supreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayenga Amalo othungamela eMatsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayenga Amalo othungamela eMatsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride base uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayenga Amalo othungamela eMatsokere into ejabulisa kakhulu ngoba bese lesikhathi eside kakhulu besethi group lapho ebebeqinenelwa icala lokuthi babulala ipolice icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izike izwakale, icini sizwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hathi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo bengaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibili bethi hashi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hathi bekungela sizathu.
Loba nje bufakazi abucaca ukuba ababili laba ngabalacala okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana belecala. Okwadanisa uLast Mayenga Amalo yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalungalo kwamachobana siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayenga Amalo Matsukere ebengalacala sebebotshwe for 8 years bephonga ukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa batho njalo abadala ukuthi kulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama political parties wonke a progressive civil society labo mama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphonga ubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabula wa ilitshe elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na. Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitshe liphoswe ngumuntu oyedwa ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqayo?
Iqiniso yikuthi iparty izakwenza umdlalo idili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni. Sihlonipha ama conditions coronavirus imithetho yakhona i-social distancing buka ama mask luka konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivate abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi uyarejista kusasa sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshelwa amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina beMDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela. Njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetho mthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu silungisa isidinga impahla lokudla sisiya khangela imuli zabo sithungamelwa ngu-honorable Daniel Malokela le group yakhe ethe sihamba khona every nyanga sisiyababona. sithi thina umuntu ulelungelo. Into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala. Sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithandi omthandayo nyama yembongolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywe iziphathamandla zikahulumende kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa la eZimbabwe asazi silama minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi olokuthi ama minerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula, kuthiwa ease of business.
Awukacaca, awuka mbonakali ngendlela leyo, ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu, nxa ufuna ukuthi uvule ikhampani, nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangele kuyo. So asikaboni ama-business ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizinisi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udube uthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kuma-business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kuma-business alapha elizweni ngoba izimali zawo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy, lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe, ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahla.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umungameli owayekhona ukuba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Khathesi abakasitsheli.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
umbiko omanyano wamazwe ezansi e-Afrika i-SADC oncoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Poland iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele omanyano we Poland umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakala kathesi kunkulumo esibelayo lo mama uLawrence Tex okuthina kuyasikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube lokubambisana ngoba nxa singasebenzi sonke ilizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Umkhosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi bayasisekela kakhulu siyiPoland.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Poland.
Nxa yona i-SADC isithi i-Poland yenza umsebenzi omuhle iwenzela bani, ngoba amboni ukuthi i-Poland ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Poland kathesi akula ngitsho ole city e-parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi medingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe abafuni. Kukhanya ngathi la bayadlelwana labusayo kweZimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC ikhatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Poland kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Poland kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlala iyenza ukungazwisisi uhlupho ke olusezimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lokunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Poland. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engelasekelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo njalo amanye azalethwa elizweni kuyona le inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mawomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela seParirenyathwa Sally Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elophis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi yiwuphumhlobo awesichina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele atshwe ngemva kwenyanga yokuqala hlatwe namhla esibini kaqali ekupheleni kwenyanga. Manje sekunohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi abayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi. Kukhanya ngani akula bubi obungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga ezimbili uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe sesingani siphuzile. But njengohlelo uhlelo lungo lukahulumende lufanele kulube lensuku ukuthi ngelanga elinje akuyenza-ke kube ngokuthi alo abe ngentando yakho. Ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba.
Sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela. Ngomzekelo songathi eyodwa i-injection ivikela 60% eyesibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% liyana oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona la i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%.
Lo ngusikhwicamfundo Elophi Sibanda ingcwethi yecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa oyebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika liza kupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kumazwe aswelayo. Friday namhlanje sile ngunquthela yomculo werumba edabuka eTsholotsho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Mathulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndooks Malaxi njalo lalamhlanje kakayeketisi. Nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuFlowayo ke khona phengasichayisana khona labantu abanjengabo Solomon Sikhuza Ndooks Malaxi lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lo mna wakhe lowo kuthiwa usewatshona la futhi uKhumbulani Moyo umngane wami omkhulu kakhulu esasizwanana kakhulu bonke laba bantu abatshonayo labofana inkomo.
Lingoma ethi Divorce Number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo-1988. Tulana sela mazalate angamachumi pose amathathu 28 akoqhela awe reggae amabili yagenye wethu leidlalate elilengoma esiyisithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruizi. Uphinde wethula njalo linhlekizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu lemlambosi. Tulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana uMthulisi Mathulana usele album yakhe entsha njengesanda kuphuma nje kwena linyaka. Ngiyosetshayela iJet Sounds ama drums njalo eyitshayelela abahlabeleli abaningi. Ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab laye.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
NgaseSouth Africa ndingangithola ku 0810615770 i-code la ifaka lapha. Mina ngaseZimbabwe ndingangithola ku 0713329944 kumbe abantu bangangena futhi ku Obedaya Mathulana music page la ku online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona. Engingalithembisa khona kule album ephumayo album 29 ukuthiwa uzabezwa. So ingoma i-album le bekumele iphume last year manje sivalelwe lockdown eSouth Africa, so isenza ikhipha nje lo nyaka.
Ubaba Mathulana ngangijayela ukuyambukela kobulawayo eBlue Lagoon ebhaka babunkomo erenkini hamba letshala kithi insizwa kwethu udladla Teenage Macatsha. Uphuma ke enkundleni uObadaya Mathulana yena ozibiza ngoJaka Nindo nxa esecula ireggae ngale.
Kani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiya ngalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.